So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 11 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sokusaliswa lokwenza irally. Irally yona zongwane zokuthi uyohlanyela isihlahla ngelanga le-tree planting day safa kwenzakala ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hhayi akusekho-ke lokhu ukunamba kwamalungelo oluntu.
Abalwela amalungelo labebandla le-MDC bathi uhulumende we-ZANU-PF uqhubeka esephula amalungelo kaZulu.
I-constitution yethu ebandela le-ZANU-PF ikhuluma icacile vele ukuthi into le ndihamba njani. Kukhethwa kuma-congress ngekuthweni ama-conference yi-platform ekudisilesizuselela sibona ukuthiwa iy'nqumo ezenziwa i-congress ziyenzeka nani.
Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano we-ZANU-PF omkhulu eGoromonzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labenhlanganiso ezilwela amalungelo ezigoqela i-Human Rights NGO Forum sebesole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi uyaqhubeka ngokwephula amalungelo kaZulu lokuhlukuluza abantu. Insolo le iphume izolo ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamalungelo ele-International Human Rights Day. Inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum ithi uZulu ubotshwa mahlayana eZimbabwe kanti njalo uhulumende kavumeli abantu ukuthi bahlangane bekhululekile njalo bakhulume ngokubahluphayo. I-MDC yona ithi uhulumende uqhubeka ebopha amalungelo ayo ewahlukuluza ewalela lokwenza imihlangano yawo. Uhulumende uthi umongameli Mnangagwa uyawalondoloza amalungelo oluntu ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe. Kodwa isiphathamandla se-MDC esigabeni se-East Coast eMelika, umnumzana Tambura Impariwa Gwekwerere uthi akunjalo.
Hayi, lapho baba kulapho kule nkinga khona. Hayi, asingeke sitsho njalo ngokuba izinto ezenzakalayo eZimbabwe ezibonakala emhlabeni wonke nje jikelele ebesenzakala ngamalanga amalutshwane la asanda kwedlula njalo lezi vele ezisenzakala isikhathi sonke lesi. Hayi, asingeke sitsho njalo baba.
Ukungaphi kahle kahle elingathi uhulumende uyaphazamisa khona?
Siqale ngokuthi uhulumende wenzani ukuvumela abantu ukuthi babe lawo lawo malungelo avele akhona. Ziningi indlela ezingabonakaliswa nguhulumende ukuthi khona uyawananza lawo malungelo. Asiqale ngendaba yokuqala yokuvumeza abantu ukuthi bakhulume ma befuna ukukhuluma, abantu babonisele ma befuna ukubonisela. Singabheka kathesi into esezenzakala eZimbabwe. Akusekho lokho, akusakwenzakali ukuthi kwenzakale. Njengebandla thina vele singathi siqonqosele khona futhi khona hayi thina nxa ungabonakala nje ukuthi ungowebandla lethu le-MDC hhayi awuvunyelwa. Sokusaliswa lokwenza irally. Irally yona zongwayo zokuthi uyohlanyela izihlahla ngelanga le-tree planting day akusakwenzakala ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hhayi akusekho-ke lokhu ukunamba kwamalungelo oluntu.
Kodwa i-ZANU-PF ithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo kanti lo hulumende wakhe uyabavumela abantu ukwenza yiloba yini abakuthandayo, okuyinto abathi ibingenzakali phansi kombuso kaMgabe. Ungathini ngalokho?
Hayi, sitsho ukuthi khona ye sebevumele ibandla labo le-ZANU-PF ukuthi liyenze santanto. Hayi, uyabeqinisile lapho ngoba hayi nqabe ZANU-PF bengafuna ukuthi babonisele hawu bayabizana bayekelwe baqhutshwe ngamaphoyisa abe ngapha ehamba lawo hayi abezanupi bavumele sibindi lapho singakuzwa ukuthi sithi khona iZANU PF ingathi khona into sezingcono kulesikhathi samgadi hayi akulanto ejensileyo lapha ngoba singakhangela imithetho esikhona umthetho ovele usebenza wavele wasuka kudala kuthiwa yiposa wazotshintshwa waba yinoma usitshintshiwe futhi makakhulu usubamba uwedlula lapho wawusenza khona kuqala lapha
Umnumzana Tambura impariwa kwekwerere isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni se-East Coast khonapha eMelika. Umhlangano omkhulu weZANU PF wenziwa kanye ngomnyaka uyaqala ngokusemthethweni namuhla eGoromonzi lapho idale lalelibandla eleCentral Committee elizahlangana khona likhulumisana ngokuthiyeneyo. Kusasa khona kuzahlangana idale lePolitbureau. Amanye amaphephandaba ebulenjini anakanela ukuthi lumhlangano uza nquma ukuba kususwe abasekeli bakamongameli welizwe abathi umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga kufakwe unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Kodwa ilunga leZANU PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi la ngamanga ngoba lumhlangano kayisiwo okhetha inkokheli njalo umongameli nguye ozikhethela abasekeli athi amalunga ebandla.
I-constitution yethu ebandela leZANU PF ikhuluma icacile vele ukuthi into lezihamba njani. Kukhethwa kuma-congresses nje kuphela. Ama-conference yi-platform ekuthi sibe sizithelela sibone ukuthi izinqumo ezenziwa i-congresses yenziwa na sifika phambili silokhu sinepa on. Akula kukhethwa okukhona okuzenziwa omunye umuntu ngalesi sikhathi. Njalo abasekeli bakamongameli silabo bakhona sisuthisekile ngabo. So angiboni ukuthi kona kuyabe sokukhethwani futhi njalo lokhu yinto eyenziwa ngumongameli ayenziwa yithi thina abantu nje. So angazi ukuthi lokho abantu babe kuthatha ngathi yikobona kwana-ke ubona yikho ukuquluza we-social media okwenzakalayo. Uhlala kubhalwa amanga kuphela uzitha lo sesile yelokhu sokuthe bekhuluma into ezingekho. Into ekhona yona leyo ukuthi hayi le yi-conference yashiyo Congress. U-Congress yilapho kukhetha khona ukukhokheli.
Kodwa sesibone ama-provinces esithi wona ba-endosa loko kuthiwa ku-endosa ngesilungu umongameli. Kuyaba kuhamba njani khona lapho ku-endoseni lokho?
Uku-endosa akusonto emangalisayo njalo asonto entsha njalo asonto ota singaqakathekiswa kakhulu ngokunye kwezinto eziyabe zisizakhulunywa ngale ngoba anti yakwazi nxa sisiya conference ama-province ayenza ama-resolutions awo okuyizinto ezizaba yizo izigxoxo zendaba esizaxoxa ngazo khabi kwakhonoku bafake into eziningi into ezihambelana lo mkhonomi ukuma kwezinto ukuthi zimi njani ukuma kwe-party yethu yeZANU PF imi njani konke lokwana kuyafakwa ukukhuluma ukuthi hayi singafika conference sinikhuluma ngalobu lalobu lalokhu. So uku-endosha kukamongameli kutshengisela ukubana ibandla lethu leZANU PF lilokumthemba umongameli wethu ubaba uMnangagwa kwesikhathi leso ukuthi hayi nguye yedwa esimkhangele ukuthi yena uzasimelela ekhetheni lolu oluzayo oluya ngomnyaka ka-2023. So akula nto emangalisayo njalo akula nto omele abantu betshona bangumsindo ngayo. Yinto nje eyi-internal process esiyenzayo. Singa-endoza imeka yonke. Next year futhi 2020 singahlangana futhi ngo-December sila-endoza futhi. 2021 is the end of your food. 2022, Congress khona. Congress bafana yiko lapho okhetha khona. Nxa kulomunye ofunayo uzabuya la yatsho ukuthi hayi lami ngiyafuna. So siya ebantwini kodwa abantu bazathini, abantu bazavota. Nxa belokhu befuna umongameli nalethi laye bazamvotela futhi noma kulomunye buya ngoba i-democracy vele akuyaliswa. Uthi umuntu asuma ukuthi hayi lami ngiyanjani ngiyafuna. Nxa kuyafuna kunama-processes akhona abana kumele asekelwe ngama-provinces athile. Hawu kungaba njalo-ke sesiya Congress iyovota. Kodwa nxa njalo awu sasekusendosa size sifike ku-election lokona kutshengisa ukuthi kona aso party ekhangele namhla kuphela sikhangele nakusasa nxa sikhangelayo ukuthi into zinjani namhlanje lakusasa lela kusasa silikhangele kona izabe limi njani. So yi-stability esiyifakayo nje ukuthi hayi thina sahamba ngesicathulo lesi ngesikhathi lesi kodwa akuvalelanga muntu ukuthi kona kube la umuntu nxa sifuna ukuthi kona afakela kebize uzalifaka okuphumayo ngabantu yibo abanjani abathoyo ekucineni mina bona bafuna ubani ngoba umkhokheli uvele ebantwini awuveli kwezindawo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7. Uno pala chingelele ohlangothi lwabasakhulayo bebandla leMDC umnumzana Gift Ostalosi Siziba uthi uyathokoza ngokwesulwa kwecala abeletheswa elokuqoqa ukugenqula uhulumende wezanu PF. Icala leli lithwala isigwebo seminyaka edlula amachumi amabili kumbe ukulengiswa. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Siziba ngalolu daba.
Sengile nyanga ke ezi isiyangalombili ngisemakhothi ngendaba ke ecala abangiselona elekuyinsider i-public violence ngemva kokubana ke ngi-adresse abantu be-movement for democratic change kurali ebiyenzwe eHarare kodwa wathi kuthole ukuthi ke bekungela witness isetimile witness e-1 engazange ibonakale okokuqala bathi ke uyemfeni okwesibili after ke amaviki amabili bathi hayi usalungisa ke abatshona ngama-rituals khona ngale khaya lakhe then ngemuva kwamaviki amabili njalo basebesithi uyenzeke i-accident esendleleni yikho ke lapho sigcineke ngemva kwamaviki amabili njalo futhi sesihlangene-ke waswelakala ke kwathi ukugcina sokuthiwa hhayi kungcono continue ngabathi yona ngama-way of summon okuthi-ke lapho abazabe sebenayo khona witness bazangidinga okuyikho technically okutho ukuthi indaba siphendule
kanti vele uze ubotshwe icala lalingelokuthi utheni amazwi owakhulumayo
bona babesithi emazwini ngathela abantu kubana-ke kufanele sidlise umnumzana emasomi nangakho esihlalweni njalo ngatshela abatsha ukubana bebuye-ke lamathaya lakho konke ukuze kuzoyenzwa imisindo edolobheni
manje ukwesulwa kwecala leli wena ukuthatha njani
ngibona ngani ngingene-ke edale ngesikhathi lapho-ke eselebrata khona international human rights day okuyikho okutshengisa ukubana-ke thina njengabatsha lozulu wonke jikelele amalungelo ethu-ke ancindezelwa ikakhulu sigangela-ke abathi yona-ke yi-freedom of speech ngenxa yokuthi kuleli cale ngilalo labanye abatshiyeneyo abakunhlanganisa e-movement for democratic change lilicala-ke lokusebenzisa amazwi ukubana sikhulumisane labanye mayelana lesimo esiselizweni so lokho kuyatshengisa ukubana-ke si-celebrate international human rights day ngesikhathi lapho-ke abantu ababotshwa khona ekugcineni kuswelakale-ke umuntu ongabuya-ke ezoba-ke i-evidence ukuthi hhayi lo ngamuzwe ekhuluma lokho okukhunywa ngubothiwe kodwa wena nguya kusubothiwe wahlala isikhathi esidejele wahlala uripota emapoliseni wathathelwa ama-passport wabhadaliswa ifayini ye-1,000
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngonobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithe kulabantu abalichumi lasishiyagalolunye asebebulewe ngumbane elizweni lonke jikelele kusukela ngomfumfu kuze kube namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi igqwetha elimela owake waba ngumphathintambo wendaba zokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpfumira litshele inkantolo izolo ukuthi uMpfumira akalungelanga ukuqala ukuthonisiswa ngamacala enkohlakalo awetheswayo ngoba ingqondo zakhe kazikho esimeni esihle okwamanje. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ya linjani basakazi? Hayi thina siyaphila. Hayi thina abantu bezandla basesikhathele ngabo lapho. Izano sikhathele sibivele hayi asakwazi lokho. Athe sibamisa umhlangano ukuthi kwino zakulungisa umnankakho. Umnankakho sebuleli ilizwe lo akubulali ilizwe vele. Odokotela akaholisi kade sizoholisa amadokotela labanye ngamama $30 US dole bese situnika abantu imali. Akaphume embusweni lokhu, akephumule vele kayekele lokhu. Lalaba bantu abangivotela ngikwathi bathi bavotelani. Abantu abadliswayo ebantwini ngabantu bezanu bayahlupha. Uthuma lo vele lo la uthuma lo vele ngalibani uyaphuma lapho vele usesibangela umsindo elokhu ze. Ulokhu ebuya kuma studio ekhuluma ngangomunye ngawe uyahlalela le. Udlalisa ithubu lokhu ekhuluma labanye ngiyabonga. Umkhwananzi eBotswana.
Salibonani, salibonani balaleli. Ngani libambile isibe emazweni ithanda kulibingelela. Ngithi njani njani hlobo zami lonke lapha elikhona. Thina siphilile kahle siseBotswana ngalesi sikhathi sikhuluma kanje. Igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo, engombani koNcube komguza. Uyazi hlobo zami kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikuzwayo okuma passport. Kambe ipassport mayisiyadura ngale indlela. Kambe sizakwanisa thina esihlala emazweni ngoba mawuthi siyikhakhulethe imali yangkhona kobo 3000 something masiyitshintshela emapuleni ngama 3000 something 3000 ithatha iminyaka emingaki yena le passport ende khonapho uzuyithatha ipassport yangkhona ugadangana amabhasi ngoba ezinye izinto abakhokheli bakhuluma ngokuthi bona bangabakhokheli kodwa singeke sibayenzele ukuthi kodwa bengabakhokheli kodwa abahlale phansi becengisise izinto thina sihlalela uPani kodwa but imali okusuka eJotsholo usiyadlulela uPani usiyabhulawayo komsitheli imali eningi kakhulu ukuthi angakuze uyikhulume plus le passport which means lokhu sokuyisitshengiselo sokuthi sokuyikulokhu uzela abantu lokhu sokuyikubulala abantu ngingelawo amaningi izihlobo zami sibe sicelo kupresident wethu osikhokhelayo singeze singamfakanga yena wagidimela ukungena phambili esenzela ukuthi besikhama kahle hayi siyakubonga lakho ngeze sikhame kodwa ngeke siqede angeke siqede sikhona siyaphila sikwamanye amazwe enale mali oyikhulumayo angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni awuyibona hayi yitsho angeke wafa wayibona zihlobo zami sikwamanye amazwe sikhuluma sinje so thina siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho vela sidlali njalo vele siyahlala singamadabu lapho iminyaka leminyaka le mali angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni.
Indaba engingakhuluma ngayo lapha ezwisa ubuhlungu nje indaba le ezesa okuthiwa khona sokuzongezwa isikhathi se-load shedding kambe kanganani kuvele nje ugetsi wangikhona evele ethatha isikhathi engekho nxa sokuzathiwa sokungezelelwa isikhathi kufana nje lokuthi vele yena ugetsi lo vele kasekho musi kufana lokuthi vele kasekho ende nxa usithi uyananzelela khathesi akusela mehluko umuntu ohlala ekhaya lohlala edolobheni kambe yona i-government yakithi yona le ithini nxa isimo sinje yona iyiyo futhi ephinde yomisela abantu kambe ubaba yena lo uthi abantu baphile njani kambe labo bona laba abathona besithi izano this izano that kodwa kuphila impilo enje mhlawumbe kubona ezindlini zabo yonke into iright that's why bethona beqina nje ubezwa nje labanye abehlangothini lakithi beqinisa sibili imhlathi bekhuluma izinto ezingazwakaliyo ngoba bona bayadla bayasuthe ezindlini zabo labantu ababo balala belamalayithi mhlawumbe bona abalayo le load shedding ngoba ngempela xa ule ngqondo ezikwanileyo angibona ukuthi ungathona ukukhuluma usithi izani right wona ulamba kumbe mhlawumbe uhlala emnyameni hayi akula ngqondo ngiyabonga.
Kunzima lokho kusekhaya ngapho ofaro bakithi labo kunzima abalanhliziyo amalungelo abantu asabulawa abahloniphi ma ungakhuluma sokufanele ubulawe ngoba ufuna ukubasuse kudleni so okwenzakala ekhaya kubuhlungu kakhulu kwamalungelo abantu asikhohlweni but my kithi ngibingelele phela ubaba laphana eLupane enzali kwa kusopu Fred Ncube uba kuJekoniya Mpofu. Ngithi mina ngiyabakhumbula abazali lokho sasuswa yisu isimo seZimbabwe leso. Sihlala sikude labazali. Ngiyabonga futhi Mike. Bengithi ngidlulise nje ukubingelela lokubonga uhlelo olungathunjwanga Studio 7. Ngiyabonga kakhulu.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukhumbula ukubana nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo uphakamise iphimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu bakweleGini abangena kusigidi esisodwa i 1 million batshengisele esigodlweni salelo lizwe iConakry izolo besola umbuso kamongameli Alpha Conde. Amapolisa akwele Somalia adubule abulala izigilamkhuba ezinhlanu izolo ebezithumbe enye ihotela eduzane lesikolo sikamongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bethule ngokusemthethweni amacala amabili abawethesa umongameli Donald Trump izolo okuthiwa yi-articles of impeachment ngesiNgisi. Icala lakuqala ngelokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Elesibili ngelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale leLower House selizavota phezu kokuthi uTrump asuswe na embusweni kumbe hatshi. Idale leli likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe embusweni ngoba lilawulwa ngamademocrats ayiwo amethesa amacala. Emveni kwalokho uTrump uzathonisiswa lidale leSenate lona elilawulwa libandla lakhe elama-Republicans. Kulapho-ke abebandla leli abakhangelelwe ukuvimba khona imizamo yama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Izenzo zikamnumzana uTrump zibe sobala emphakathini kuwonke umuntu ukuthi kenzanga kahle. Kakulunganga ukuthi nxa kuxatshwana phakathi komuzi kubonakala indoda sigijima isisiyabiza umakhelwane kumbe sisiyabiza umngani wayo ohlala ngaphetheya ngale ukuthi kazophenya okwenzakala lapha ekhaya. Lokho kutsho ukuthi usuyehlulekile wena njengobaba lapha ekhaya xa sugijima sisiyabiza enye indoda isingafika emzini wakho ingasayenzi lokho eyibizele khona. Mhlawumbe ikwenze ibise kwelamisela ngokungekho emthethweni kusasa ubusukhala sokulethole lingasola lapha esibayeni.
Kuze kube lamhlanje abebandla lakhe uTrump elama-Republicans kuCongress bamilaye kuyiwa phambili ubona bekhona yini abangaguqula ingqondo.
Ngibona ngathi kusangenzeka ukuthi mhlawumbe bathintshe ingqondo ngoba uTrump usephambaniswe okwedlulisa amalawulo njalo ubufakazi wokuphazama wakhe kunzima ukuthi buphike. Kukanti-ke kungenzeka futhi njalo ukuthi sibone ukuthi laba bantu abasebandleni lakhe bafakwa nguye elezi zathu zakhe ngoba evele sazi ukuthi ule nhloso yena. Nginganikeza isibonelo ngokwenzeka ngakwelese Zimbabwe lapho esibuya khona thina. Abantu abangaphansi kwebandla lezanu ibandlela zakala kahle ukuthi selehlulekile ukubusa njalo ukutshintsha isimo selizwe leZimbabwe. Noma ungazobabuze noma bavuse ebusuku kusemini kuntambama ingoma abayihlabelayo bona ukuthi izanu yenza kahle iyaphumelela. Kungani lokho? Ngoba bakhankasela isinkwa sabo kufanele benze lokho okuthandwa mhlawumbe ongajabulisa labo abaphezulu kube bandleni labo
nxa engasakhitshwanga embusweni uTrump nge-impeachment le ubona kuhamba njani kukhetho lomnyaka ozayo
nxa ungeze kumnenza naTrump asinde kulolu phenyo olukhona olungamkhipha embusweni angimbone ephumelela kukhetho luzayo ngoba impazamo yakhe isiboniso okunye kade singakwazi mhlawumbe kade kungaziwa yilabo abamlandelayo kwabonisa futhi amakhono akhe kwezombusazwe ukuthi hayi akalawo lawo makhono njalo kusobala ukuthi konke akwenzayo ukwenza nje ekhangele ukuthi yena uthola lukho lokho hayi kulizwe kuzwekazi lase-America njalo mbona ngathi futhi abantu abaningi abamvotelayo mhlawumbe kade bemsekela banamahloni nje ukuphumela egcekeni ukuthi hayi sasicabanga ukuthi mnumzana ungumnumzana oleqiniso ungumnumzana olenhloso enhle kodwa hayi usuwehlulekile usulahle ithemba lethu kanti futhi lokho kuyatholakala vele silakha ukuthi nxa kwenzeke into engasithelela amahloni lalapho kufanele sikhulume bese sithula nje senza ngathi asibone kodwa sisazi ukuthi ithuba nxa lingeza ukuthi izinto zitshintshe hayi singathatha lelo thuba nje sisitshintshe izinto angimbone ephumelele uTrump lanxa engakhankasa sibili nxa ukuthi usindile kulolu phenyo mbona ngathi uyabedlalisa isikhathi sibili
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu njalo uhlala eTexas khonapha eMelika
amadoda siyabakhumbula bonke abasilahlekelayo kuleli lizwe lakithi ababesebenza ngaphansi kwalobukhathi esisebenzayo kwezomculo madoda namhlanje ngihamba nokumakagoli awu utsho mina kanye ungondongondo umastermind umdidiyeni umezwe izinto zenzakale umabobotheka kugodwa linhliziyo zabesifazane umabongwa luphakathi noma ungangibona nginje ngigcoba ngomntwana oyedwa ongumfana ukuthiwa ngogudla umkhuphu umfana olomzimba omncane ungaze umthwalele esibhedlela ukuthiwa ba ngutiyagula befike belalise wena obuye naye
samukele abasibukeleyo kuFacebook siyalibonga uxhaso lwenu kulobani laphana kulo Vusi Mpofu othi wena nkomo linjani baba ngiyaphila sikhathele ngohulumende wakithi sesise-Iraki osadamu bakithi sesikhathele Jonathan Sola uthi wena kunzima shuwa ulontoloza kuphi kwakhona sibili yazi so Lois Ndlovu uthi wena uvuka njani msakazi Vasco Nyaningwe moyo uthi wena siyavuka msakazi livuka njani vanele nkomo uthi wena mina ngokuya ngami ngakuya ngami ngabe leyo Central Committee ihle ikhuphe yena umnangagwa sikhathele thina Tafsani Ncube uthi wena livuka njani ekhaya Queens Manda Madonko uthi kunzima kuleli lizwe asazi siyophephela phi Noelehle ngani Ndlovu uthi wena uvuka njani nkomo last but not least u-Arthur Khumbu Ncube uthi wena livuka njani msakazi Sibakhumbula ke amaqhawe akithi lapho ngengoma ka Big Five ihamba leqembu lakhe le TK Brothers ityona siyabakhumbula hayi bahlabela ke kamnandi singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili abalwela amalungelo labe bandla le MDC bathi uhulumende wezanu PF uqhubeka ngokwephula amalungelo. Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano wezanu PF omkhulu eGoromonzi. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngwafasta 7. Mina lani asidibaneni kusasa kweze kuseni njalo ngwafasta 6. Olivalelisayo ngontungami linkoma litshone kuhle.